Abafundisi laba bathi umumo oselizweni ngesikhathi sokhetho uveza sobala ukuba amabandla ezombusazwe alakho ukugcina edala isimo esilokufuthelana okungadala ukuthi kube lodlakela elizweni. Isikhulumeli sabafundisi ve-ZCBC uFather Travis Moyo uthi kumele umuntu wonke asebenzele ukulondoloza ukuthula kungabi lokufuthelana elizweni ngesikhathi sokhetho.
Amabhishopu ebandla elikatholika ethule ugwalo elobela amakholwa ebandla elikatholika lenzalo yonke yesizwe seZimbabwe. Lolu gwalo lumemethe indaba eqakathekileyo kakhulu ikakhulu ngalesi sikhathi sikhangelane lomkhankaso lokhetho oluzayo. Bayakhuthaza ukuthi ngalesi sikhathi semkhankaso labo abenza ngezepolitiki kabananzelele ukuqakatheka komuntu lesithunzi somuntu kasihlonitshwe. Imkhankaso lokhetho kakwenziwe ngokuthula.
Loba nje kungayisikho kwakuqala ukuba betsho lokhu luya lukuqhela ukudlakela elizweni ngemva kokuba abacathengelwa ukuba ngabasekeli bezanu-PF bevimbe abebandla le-CCC ukwenza imihlangano yabo yokukhankasa esigabeni seMaswingo. Umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi umongameli webandla le-CCC uNelson Chamisa uvinje ukwenza imihlangano eBikita South lakoTV namhlanje.
Ama-election la angahamba siyevota kunje ayabe unfree and fair. Akusoze kuvume umuntu ngitsho lama observers sebevele sebekhulumile ukuthi i level ground yama elections ayisiyo ngenxa yokuthi izanu yenza umathanda, bachaya abantu, bathusela amasabhuku kule fazi. Ifazi la iyasabalala ithe ithusela abantu.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi kusobala ukuba iZANU-PF iyesaba ukunqotshwa kukhetho. Okufakazwa ngumnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli seZaphu.
Kwaziwa siyazi thina ukuthi udlakela lwenziwa ngamalungu eZANU-PF, especially nxa besesaba ukunqotshwa kukhetho. Besebenza namaphoyisa. Asimboni njengomuntu othatha abantu lamalungelo abantu seriously. Kodwa ke silethemba ke sihlala sisethembeni ukuthi amaphoyisa azenza umsebenzi wawo ngendlela efanele.
Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Christopher Mtswanga uthi ibandla lakhe ayisilo elijojozela udlakela oluselizweni.
No violence ever in this election because it besmirches ZANU-PF. It's not in our interest.
Funa ukudlakela kukhetho luphazamisa lokho esikufunayo njengebandla leZANU-PF, ukutsho uMthwangwa. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi kusobala ukuba ziningi izehlakalo zodlakela ezibikwa zikhokhelwa ngabeZANU-PF elizweni jikelele.
Bayakwazi ukuthi bazadliwa ikakhulu sikhangele iprovinsi enjengeMaswingo lapho abantu abasekela khona, ikakhulu abeZANU-PF basekela kakhulu uMnangagwa ukuthi ebengupresidenti besusa uRobert Mugabe. Kodwa abatholanga lutho. Siyabona into eBikita ngale abantu bayixotshwa kulithium. Ilithium iyantshontshwa iye kuphandle kwelizwe, abantu beBikita bengatholi lutho. Echilonga, echiredi, siyakwazi ukuthi abantu bakhitshwa emasimini abo, athathwa anikwa inkampani zamakhiwa nguhulumende kaPresident Mnangagwa. Abantu bazondile njalo bafuna ukutshengisela kukhetho ukuthi hatshi sebediniwe izenzo zeZANU-PF.
Ezinye inhlanganiso sezilobe imibiko yokusola ukuqonga kwezihlakalo zedlakela eseziqhamukela izweni ngaphambilini kokhetho, zigoqela i-Amnesty International, International Commission of Jurists lezinye. Omunye othumele umbiko wakhe ngezihlakalo zodlakela elizweni ngumfundisi Mdata wenhlanganiso ye-World Council of Churches lesikhulumeli se-CCC uNkosikazi Faza Imayere lenhlanganiso yababalisi e-ATOS. Ezinye zalezi zehlakalo zigoqela ukutshaywa kabuhlungu kowayeligqwetha likankosazana Joanna Mamombe loCecilia Shimbiri abebandla le-CCC kucala labo ababelethethwa lokuba baqamba amanga ukuba bathunjwa ngomnyaka ka 2020 ingcwethi ezicubungayo zombusazwe zivika ukuba zikhona izehlakalo zodlakela eseziqalile ngaphambili ngokhetho okuyisibonelo sokuthi ukhetho lwalonyaka luzaba lodlakela. Ngakho-ke abantu kabakhankase ukudinga usekelo ngonanzelelo njengoba iningi likhala ngokuthi abanakekelwa ukuthi ngabe ZANU-PF bayavimba amanye amabandla aphikisayo ukukhankasela ukuthola usekelo emaphandleni. Liyakwala ibandla leli lisithi laba abatshayayo kabamangale emapholiseni. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.